ilungelo labantu eZimbabwe is work in progress. Asikafiki, but we are trying to get there. And why that is important is Maskayela, the previous administration before the Second Republic, kwakungani kwakunzima. Kathesi Second Republic ingani iyazama layo iyaxegaxega. It's work in progress. Sabe siloko sibambana, sixhumana, sidlephana, sihamba kunjalo.
Uhulumende ulo hlangothi lweZimbabwe Human Rights Commission libona sengathi uhlangothi lukahulumende lolo luyaphathisa na, njalo kuyini okunye okungenziwa yilolu hlangothi ukuvikela amalungelo oluntu?
Siyababona bakhona, but when it comes to be vocal ukuthi bemele labo abantu as an independent commission, bangani bayesaba, bangani balokuyethuka. We would want ukuthi kube lokuthi siyabezwa nxa ilungelo labantu lingani liyancindezelwa nguhulumende, so that labo betshengise ukuthi they are not partisan. We would love to see more of the commissioners bephuma outside ama-silos abo, bengabi ngani ba-compromise.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yona kumbiko wayo ewukhuphe namhlanje ithi kunengi okusilelayo nxa sikhangela amalungelo oluntu. Udubo olukhulu lungaphi lapha babatafumane, njalo kungenziwa njani uqeda lolu dubo?
Iproblem engathi ikhona esingathi izikhenxe lezo zitshoyo zindawo zombili, imithetho engani iyancindezela le mithetho esetshenziswa ukuncindezela uZulu. Konke khonokho kukhanda ngani kuyahlangana. Imithetho yangkhona enye engani iyancindezela uZulu, le minye imithetho xa sisetshenziswa songani sokukhethwana, enxa sokubotshwana, songani sokukhethwana ukuthi ngobani ababotshwayo, ngobani abakhitshwayo, ngobani abaphiwa ibail, ngobani abancitshwayo. Imithetho yethu leyo kumele kube nje lesikhathi where we sit down and review and revise and change imithetho eminye esibona ngani iyancindezela uZulu, uluntu lukaZulu. So we have to sit down as a nation and take stock. Sikhangela, sikhulumisane face to face, ferere ferere. Lokhu kakuphume, lokhu asikufuni, lokhu akuphume, lokhu akutshintshe. And the arms of government, laba abangani abasebenzi kuhle, sikhulumisane so that we can revamp and revise imithetho eminye le esibona ngani iyancindezela uZulu. Ngibona zani singahlala phansi sikhulumisane, it might be better that way.